Isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza namuhla ngemva kokwalelwa ngamapholisa izolo.
So bazama ubuqili ngendlela zonke, izwile ukuthi bathe bona uma sebeqhinta amabhaloti ephepazi kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga.
Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olwabonakala lulengxaki ezimbalwa. Umongameli Joe Biden wele Melika okwele Europe ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wamazwe e-NATO phezu kodaba lwe-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uze wenza umhlangano we-rally okugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo edolobheni leChitungwiza lamuhla. Lumhlangano obuvinjwe ngamapholisa abesithi wona kabasoze awuvumele ukuthi uqutshwe ngoba engasoze enelise ukuzowulinda uze wavunyelwa ngumthethwandaba. Kungelani lalokhu, inkulungwane zabalandeli bebandla le-CCC zithe gwaqa emhlanganweni lo. Emazwini akhe, uChamisa uthe uhulumende wakhe uza kupha abahlali be-Epworth incwadi zokuhlala okusemthethweni, hathi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ohlala ethembisa ukuthatha leli nyathelo kodwa esehluleka. Esizwe amazwi kaChamisa.
Mama hanze uti 2018 takamroa takamroa akaropona la kuna malawa nasa kama kona kuti malawa ngara mbari pochera akura zino gorori ino amiskwenda kukoti ndoda kunjamroa ndiani nda kukoti.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni leChitungwiza lamuhla. UChamisa uphinde wakhuthaza abalandeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kukhetho lwangomgqibelo kuzabelo lezigaba lapho okuzaqutshwa khona ukhetho ngomgqibelo. Kunjalo nje, omunye wabancintisa kukhetho lwama-by-elections unkosazana Linda Masarira ongumkhokheli webandla lelide usehambise udaba lokungamanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll emthethwandaba. UMasarira uthi kumele iCommission yezokhetho eZEC imuphe uluhlu olubalulekileyo olusigaba asimelayo eseHarare Central kungakenziwa ukhetho, njalo aziswe ukuthi kulamaphepha okuvotela ama-ballot papers amangaki adindiweyo. Lokhu sikudabalunye sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC unkosazana Thabita Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba uluhlu lwabavoti olwe-voters roll lungacacanga, abesabeli ukuqilibezelwa na?
Thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempela viki, kudala salungisela kodwa udubo esesilubona ukuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izekhi ivele iluhlangothi lebandla lezano. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti papers kabasoze bafake uphawu letho lutanga ngoba vele umthetho uthi wona kaba banjwa ngenkani ukuthi benze ama ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lana alombali kanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenzisa mbala bani. Kodwa kwakusethusi khonoko ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izano wayitshengisa njalo ukuthi sebeqhathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapha abahamba besithi bayemasimini ibalimisa insimu zenyama thina zizalane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle ukubangele ukuba iZEC izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje lina lithini njengebandla, alibone na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi ligqilibezelwe?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu ukuqamasela abantu bezana. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcithi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhe ukona lalapho kulokugcila khona. Kodwa into nansi. Ukhetho lolesizalwenza kuyanga impela viki isitshengiso ku eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu ngalapho esihamba khona uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulangani kulo dubodubo bazagijima izalwane zaseZimbabwe zilungise ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asakhangelelanga ukuthi ngolukabani, sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizabusa phambili kulokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okulodaka ukuthi bangeke basikhiphe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezifika phose amachumi ayithoba munwe munye 85,775 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Abantu laba bahlatshwe phansi kohlelo lukahulumende lokujova abantu abaningi okuthiwa yi-Blitz. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili 236 abatholakale belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo atshengisa njalo ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joe Biden wele Melika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Lumhlangano ukhangelelwe ukuhlafuna udaba lwempi yele Ukraine lele Russia. Umongameli Joe Biden wele Melika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Kukhulunywa ngodaba lwempi yele Ukraine lele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky utshelela umhlangano ukuthi ucela amazwe aphathise ibutho lakhe ngezikhali ukuze lenelise ukulwa le Russia empini yesilenyanga eyodwa yaqalayo. Kunjalo nje umkhokheli webandla lokholo lwamaCatholic uPope Francis unxusa amabishop umhlaba wonke okugoqela eZimbabwe ukuthi bamanyane laye kumthandazo azawukhokhela kusasa emzameni yokuletha ukuthula phakathi kwamazwe alwisanayo kumpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Intatheli izindaba yethu uMvisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lomthandazo uza ngesikhathi inkokheli emhlabeni ikhathazeke ngempile. Limpi ibikwa isibangele umonakalo omkhulu elizweni laseUkraine lapho ibutho lakwele Russia lihlasele lelo lizwe kwabhidlizwa izakhiwo kwabangela ukubhubha kwenkulungwane zabantu ukulimala kwabanengi abanye abedlula izigidi ezintathu babaleka bayaphephela kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla ehlangothini lezokukhulumisana kuhlangothi lunye lwamaJesuit umnumzana Kudakwashe Matambo ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwale mithandazo ebandleni lakhe lesiKatolika umhlaba wonke.
This liturgy of prayers meant to invoke peace and end to the war and conflict that's happening in Ukraine, between mainly Ukraine and Russia. And this consecration is something that's historical in the Catholic Church, in that countries, different places have a special consecration or special dedication to a patron saint. And in this particular case, the Immaculate Heart of Mary, you know, the importance of Mary in the Catholic Church, you know, as a mother, as a warm-hearted figure.
Imithandazo yalolu hlobo yenziwa ngendlela yokuvusa umoya oletha ukuthula lokumisa impi ekhona phakathi kwaberussia lele Ukraine. Okwenzakalayo lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu embalini yaberoma ukuthi abamazwe kanye lendawo ezijiyeneyo balendlela ebalulekileyo eqondiswe kumkhokheli wabo okufana loMaria.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi edolobheni leHarare engomunye wamakholwa ebandla le-Roman Catholic laye usiphe imbono yakhe.
Nxa bekhuluma nge-liturgy ukuthi liturgy of prayer, bakhuluma khona nge-mass ukuthi khona i-mass iyabi khona isenzelwa ukuthandazela ukuthula elizweni le-Ukraine.
Bakhona abesabela ukuba impi le ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ingaguquka ibe yimpi yesithathu yomhlaba. Abanye bengabathi kungeke kwenzakala lokho. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party PDP umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umcabango wakhe phezu kwempile ukuthi kungaphetha sekungeyomhlaba nalo bahachi.
IRussia leChina angama omabili nawo mazwe ngibona ungazathi baba iblock esabekayo kakhulu ukuthi umuntu uyabe elesibindi nalo ukuthi angabaqala kuna laba abantu ukuthi ebalwise, amboni siba lalawo mandla kumbe laleso sibindi. Kuzathobelanwa sibili kodwa amboni impi yelizwe lonke esikhathi sizakala. Umumo welizwe uzatshintsha, kuzaba le world order entsha phezu kwalokho, kodwa amboni beChina la bantu bona ngokwabo.
EHarare lumthandazo uzokwenzelwa eSacred Heart Cathedral ngokukhokhelwa nguArchbishop Robert Ndlovu weHarare esebenzisana lommeli kaPope kuleli uPapal Nuncio uArchbishop Paulo Rudelli ukuqhuba umthandazo wemasi okhangelelwe ukuqala ngemva kwehola lesihlanu kusihlwa 5:30 p.m. kusasa. Inkokheli yaleli bandla iveze njalo ukuba zizolandelwa ngokufaneleyo zonke iziqondiso zokuvikela igciwane le-coronavirus ezabekelwa amazwe ngabohlangothi olubona ngezempilakahle kumanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization, WHO, kanye lezabekwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
U-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane phambilini kokhetho lwama-by-elections. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngomgqibelo asegqiba imikhankaso yawo ngesikhathi amanye ekhonona ngesimo esibi sogwalo lokuvota i-voters roll. ibandla le Citizens Coalition for Change lelelepa Economists and African Democrats athi ugwalo lolu lumaniki-niki ngakho ke akumelanga lusetshenziswe ngempela viki. Kodwa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi izasebenzisa ugwalo lolu ilandela umthetho olawula ezokhetho o-Electoral Act. Abaphikisa bakhala langokwethulwe yiZEC ethi kumele kube lomuntu oyedwa ozamela ibandla elincintisa kukhetho lolu ozavunyelwa ukungena phakathi kwendawo yokuvotela hathi abambalwa njengalokhu obekusenzakala kusukela ilizwe elithola uzibuse. Bakhala njalo ngokudindwa kwamaphepha okuvota besithi akwenziwanga ngendlela eqondileyo. Abaphikisayo bathi kukhanya iZEC ibambisana lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuba kuphekwaphekwe impumela yokhetho eyabe ingacacanga. Abamele iZEC lebandla elibusayo bayakuphikisa lokhu. Amabandla aphikisayo angene njani kukhetho lolu ekwazi ukuba i-voters roll imaniki-niki? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga yokuthi abaningi bavele bekusho lokhu ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana wethu uma usilwa naye abesedobha isigodo, badobha ilitshe. Abanye bazokutshela ukuthi vele malinganalo mfana uzakudobhela isigodo, kumbe uzakugwaza enqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi nesicathulo wakwayenkalata enkinga, omunye umfana uyabe esithi kakhiphe izicathulo uyakhaba isisu. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba. Ubuye gqoke izicathulo. Wena wale uthi hayi mina ngizolwa naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi, kwadilizwa yonke into esethi uyakunemba ubusuqalisa ukukhongunona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo. Bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzaligqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi iZANU ayidlali kahle. Kuyazakala lokho. Mayimaniki-niki voters roll. Vele wawukhangelela ukuthi kuzoba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa yilaba abantu bona bafuna ukudlala lo muntu odlala ediliza intshoro, odlala ediliza yonke into, edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bese bekhumbula bakutshelwa ngabanye.
Lingenile kukhetho lolu. I-voters roll imanikini.
Okumele kwenzakale kwakuqala, uNdlovu akuchoyo kuleqiniso, kodwa ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. IZANU umthetho yawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll. Ifihlelwane. IZANU yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isikulungele ukuthi iyengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale, ngivumelana naye ekutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa iZANU kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilizwe elala le-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khona ukuthi kwakumele kube kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms, kube lenguquko ethize, kanti opposition yakhangela eceleni, kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni.
Opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha iZANU embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohle ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu, ingabona umlothi yagipika. So manje thina why sisethuka, babuNcube, ma sesibona izane sigiphika phezulu kothuli phezulu komlotha nasivele sikwazi ukuthi injalo ubabhemu vele unjalo uya gidika phezulu komlotha bese simangana sitalisa ukuthi imo la sihlobo kanti sisenzani ke le usesenzani lobabhemu nabe sivele sisazi so njengoba usho ncoba ukuthi kuyamela bavotise kunjalo kodizane kumele ikuyekele lokho so kusebenza amamanzi amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election lakho sizobuya sisho njalo futhi sithi kumele ikuyekele bese ithatha futhi iphayikho ephambili nabese siye emakhodi siyacomplaina kungasisizi ngalutho
ye uyatsho ncoba ukuthi vele lokuya emakhodi yokuchithela isikhathi
okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanishayo izanu ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambena ivoteli ithole zero. Okusihluphayo yikuthi abantu bakithi yibo abancedisa izana. Ixhwala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu. Kungaswelakala nxa singavumelana sonke kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingagiqika phansi.
Kuyanceda khona kuba.
Hayi, akuncedi njengoba uyasho ukuthi mawukuthi i-voters roll imanikiniki kanti manje mina ngingafika ngisithi mfuna ukuncedisa khonokho okushiwo ngincube ngisithi mfuna ukuvota ngiyipanithi izana ntoli igama lami lingiyakwenzayenzana ayi kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane bese sisithi maze sesishayewe sesibaleka bese sikhala kufuna khala isagila lapha anje loba ngimela ungangibuza ukuthi isagila bani angeke ngikutshele ukuthi sibe kodwa mbona nomfuzo amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebe uyezwa ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi lokusibizi siya inkalakada ebhube simpa
ye isagila yiso sone sengisichoyo baba Ndlovu kambe nxa i5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthizana ukuthi iya rig ubona ngathi ngaphumelela
Ndlovu ngizokota kanjani ngoba ngizosizobhalisa sonke singu 5 million siyasifika angithi ifisele lokho ivoters roll ukuthi mhla sifika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiya vote kungani kulokhu kuphikisana kungathi isilungu yi-contradiction ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi i-voters roll imaninginingi okutho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1-2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho
lapha-ke besizilalele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo exoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olilunga le-Freedom Alliance bexoxa noGibbs Dube we-Studio 7. Kwezemidlalo osanda kuqatshwa ukuba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uJoel Luphahla uthi bekuvele kuliphupho lakhe ukuqeqetsha iqembu lebhoso. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Luphahla uthi kuyamjabulisa ukuba ngemva kweminyaka emihlanu yeqale umsebenzi wokuqeqetsha imisebenzi yakhe isidale ukuba aqhathwe kuqembu le-Highlanders, njalo isifiso sakhe ukuba iqembu liphumelele ekudlaleni kwalo.
Ngilesifiso nje ukuthi ukuhambisaneni kweklabhu ithimu ithole ama-results amahle ekwenzeka ukuthi loko kusasa kuthi umuntu ogcine ukusijabulisa kumethe ndlo 2006 lalamhlanje lokhu esikhuluma ngayo. And for me, I think coaching is all about makers. Which year I'm going to be able to do it.
Uluphahla uza kuqembu le-Highlanders ngemva kokuthiya kuqembu akade elisebenzela ele-Golden Eagles, lona elidlala kusigaba se-Northern Region Division 1 Soccer League. Phambilini kokuqhatshwa liqembu le-Golden Eagles uye wasebenzela iqembu le-Tail 1, lona alingenise kusigaba se-Kasilaga Premier Soccer League ngomnyaka 2018. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu wamukele ukuqhatshwa kukaluphahla kuqembu le-Bhoso.
So umdlali engikhanjiswa ngi lolela abafana phambili njengoba ukwazi ukuthi thina siyakwanisa ukuthi sibe le ama opportunities amaningi kakhulu kodwa sehlule ukuthi siwazi wahlole kodwa ukubuya kwalo phahla ngibona ngani hayi uzabalola le themba leli.
Iqembu le-Highlanders ngesonto lizayemukela eleyada enkundleni e-Power Fields, njalo lingena kulomdlalo lihlezi endaweni ye-14 engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo eyi-9. Umdlali wenkabeni yenkundla u-Adrian Sila uthi sebe bekhuthazane njengabadlali ukuba abazame ubungcono babo ukuze iqembu liphakame. Eminye imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League yeviki lathoba nemunye izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala neTriumph ngasePapa Fields, iqembu leZPC Kariba lizemukele leTennis ngaseNyamunga, iqembu leRentals College lizadibana neleCape United ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizadibana neleBulawayo Chiefs ngaseSakuva, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala neleChickenini ngaseBaobab. Ngesonto iqembu leWawa lizadlala neleCranbourne Bullets ngaseAscott, iqembu leManyika Diamonds lizemukele FC Platinum ngaseSakuva, kuthi eleHarare City lizancikelana leleDynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ilanga lika March 24 ngelokunanza isifo sofuba emhlabeni jikelele. Linanza imisebenzi kadokotela Robert Koch, owadingisisa wafumana ukuthi imbangela yalesi sifo ligcikwane le-Mycobacterium. Lokhu kunika ithuba lokuthi abantu baziswe ngalesi isifo esidala njalo esiyingozi. Ufuba solwahlasela abantu kunkulungwane lenkulungwane zeminyaka edluleyo. Igcikwane elibangela lokhu licatshangelwa ukuthi laba khona kudala njalo lilokhe liqhubeka liguquka. Namuhla ufuba ngesinye sezifo eziyingozi njalo ezithelelwanayo emhlabeni. Nsuku zonke abantu abedlula inkulungwane ezine 4100 babulawa lufuba, kuthi abafika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28000 bahlaselwe yilo lanxa luvikeleka njalo luselapheka. Ngokungenxa yokuthi lokhu kwenzakala kakhulu emazweni asathuthukayo lapho okulendlala lokungafinyeleli inhlelo zempila kahle, kucatshangelwa ukuthi phakathi komnyaka ka-2000 lo-2020 imizamo yomhlaba eyokuqeda ufuba yahlenga impilo zabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha lasithupha, i-66 million. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla, umkhuhlane we-COVID-19 usubuyisele emuva lomsebenzi. I-COVID-19 ithe ithwalisa amagabha avuzayo inhlelo zempila kahle ngomnyaka ka-2020. Inani labantu ababulawa lufuba lakhuphuka okwakuqala iminyakeni elithumi. Lo nyaka, indikimba yokunanza i-World TB Day ithi Invest to End TB, Save Lives, okukhuthaza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokwenqabela ufuba ukwenzela ukuthi abantu bengabhubhi ngobuningi babo. Lokhu kuqakathekile ngoba i-COVID-19 isihlehlela emuva. Ngokuqhuba inhlelo eziningi zokwenqabela ufuba, singaphathisa ukuthi abantu bezivikele, belatshwe, inani labaphephayo likhuphuke, njalo lesi sifo siphele. Uhulumende weMelika uzimisele ukulwisana lofuba. Nguye oletha imali eningi kusikhwama samazwe omhlaba iseGlobal Fund esokulwisana lomkhuhlane we-AIDS, ufuba, le-malaria, eyafika kumadola angamabhiliyoni angamachumi amabili lanye 21 billion phakathi komnyaka ka-2000 lo-2021. Ngokugxila emazweni lapho kulenani eliphezulu labahlaselwa lufuba, siyaseka inhlelo ezihlenga impilo, ezifinyelelwa ngabaningi, njalo eziqhubeka ngokulwisana lalesi sifo. Sikhuthaza abangane bethu ukuthi belandele isibonelo sethu ngokunikeza imali eningi. Ngokuxhasana lathi ukuqeda ukumemetheka kofuba emhlabeni lokuqhuba inhlelo zokulwisana lalo, singahlenga umhlaba kusifo sofuba.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza. Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.